Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hobe mhla ka 5 enhlolanja 2019 ilizwe leBritane lithi lifuna ukufakela ezinye iziphathamandla zebandla lezano PF isijeziso zenotho kulandela ukukhahlanyezwa kwaZulu okwenziwe libutho kanye lamalunga ebandla leli. Amalunga ohlangothi lwabatsha lwebandla lezano PF athi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa anikwe isikhathi sokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe. Ababalisi sebeqalisile ukukhala lomsebenzi lobo bethwaliswe nzima ngabezomvikela kanye lamalunga ebandla elibusayo. Sahlolisisa ezomnotho kweleZimbabwe ngesikhathi sokukhuphulwe intengo yesinkwa njalo kulokhu kunzima ukusiphandela ukudla ngenxa yokugugudeka komnotho. Ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokukhahlanyezwa kwamalungelo abasakhulayo ngabezomvikela okwenza ukuthi abanye babaleke elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi khona ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.